eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olambulela kuStudio 7, ngolwesibili mhlaka 21 kuZibandlela 2020, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa, uthi bona njengebandla bafuna kuqhutshwe ingxoxo uqobo zokulungisa isimo kwezombusazwe eZimbabwe. Abenhlanganiso yabagaya impuphu e-Grain Millers Association of Zimbabwe batshele abayithengisayo ukuba baphakathi kokulwisana lodubo lokusilela kwayo olukhona elizweni. Idale le-Senate kwele-Melika seliqalile ukuthonisa icala eletheswa umengameli Donald Trump ngesikhathi kungakhanyi kahle ukuthi kuzabizwa abafakazi kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abenhlanganiso yabagaya impuphu e-Grain Millers Association of Zimbabwe batshele usomabhizimusi abathengisa impuphu ukuba baphakathi kokulwisana lodubo lokusilela kwayo olukhona elizweni, besithi bakhangelele ukuthi lube nganeno kumaviki amathathu alandelayo nxa bengaqala ukuthenga umombo phandle kwelizwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abejimaz bathi bancedisana lohulumende ukuthi kuthengwe umumbu phandle kwelizwe ukuze abantu bangabulawa yindlala ngoba impuphu kuyikudla okumqoka elizweni. Umnumzana Nqabuto Moyo ovela kunhlanganiso yejimaz uthi bakhulumisane labosomabhizimusi abathengisa impuphu ukuthi kube lesivumelwano sokuthi izatholakala njani lula.
Bekuyikuthi sihlangane lama retailers ukuze sikhulumisane sivumelane ngokuthi sisiyaphambili impuphu iyabitholakala njani emagross ezitolo, lokuthi thina sibaziswe as Grain Millers izinto sesizenzile ukuze impuphu itholakale kuhle kusiyaphambili. Ikakhulu ukuthi sesiqalisa uku-import umumbu sincedisana le-government ngoba ukuze sisebenze sodwa as private sector asingeke senelisi ku-cover everything. But nxa sincedisana legovernment lohulumente sizingenelisa ukuthi sithole umumbu ukuthi abantu bonke bathole impuphu. I-subsidy program iye ayahlala ikhona. Ukuthi i-price izakuya ngaphathesi lami angila mpendulo yangakhonokho.
Umnumzana Winos Dube, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Residents Association, uthi babikelwe ngemizamo asebeyenzile abe-Grain Millers Association of Zimbabwe.
Ubungumhlangano lapho enjengokade besitshela bebikela ukuthi bona njengenhlanganiso sebenze imizamo yokubana bazuze ukubana bangenise umumbu abawuthengayo bona ngemali zabo abantu abakubhizinesi bawungenise ezweni bezogaya impuphu ithengiselwe abantu. Yikho-ke bebehlangene lapha lalaba bamabhizinisi abaye babathengisayo. Isivumelwano sithi sona akuzange ukwenziwa izinto ngonanzelelo olukhulu kuzanye ukuvikela ukubana i-product leyo impuphu leyi ibonakale isithengiswa ngemali ezimqoka sithengiswa ngaphandle. Kuzanye into ke zikhanjiswe ngendlela efaneleyo kuphume.
Umnumzana Dube uthi okuthokozisayo ukuthi uhulumende lokhu eqinisa ukuncedisa ama-millers ukuze bathole umumbu abantu bathole impuphu.
Kuhle kusithokozisayo ukuthi uhulumende ulokhe eqinisa ukubana uhlelo lwakhe lokusubsidiza ayizi ukuthi ancedise ukungezelela ukuthi abantu senzele ukuthi intengo yeneliseke ebantwini uzaqhubeka eyenza kuma-millers bona banoma umumbu lawo bezidinge. Yikho sikhangelela ukubana impuphu kayibe khona abantu bayenelise ukuthi bayithenge njalo ibe ilokhu impuphu ethengiswa ngemali eyeneliswa ngabantu kungenxa yokuthi sinazelela udubo olukhona ebantwini imali yona lesikhuma ngayo kayikho iyahluka abantu bayithole njalo sikhalela ukuthi abantu makwenziwe impuphu yeneliso umuntu wonke ngoba ikudla okucacile eZimbabwe wonke umuzi yonke indlu kufanele ibe le mpuphu ukuze ibone ukuthi iyaphila kulaba abathengisayo ama-retailers sicela kube lobuqotho
umnumzana Reason Thembe Thembe ongusomabhizimusi uthi bebekhangelele ukuthi intengo iguquke ukuze labo bathole imali engcono
besikhangelele ukuthi i-price one i-pricing yempuphu i-change anje so that we can have a benefit that sizuze something then the distribution yakhona as of now the distribution is very poor impuphu utholakala only to from ama black market ama shops as fair sisile about a month singela impuphu and impuphu utholakala ku black market kuphela and they are selling for cash kuphela nxa ungela cash awuthole ukhangelele ukuthi government layo isincede khonapho ku distribution and the pricing system ukuthi khona thina asizuze esikufanele ukuthi sikuzuze i-profit and distribution.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Siphiwe Ncube ofunyelwe i-Studio 7 elayinele ukuthenga impuphu uthi bahlukumezekile ngokusilela kwempuphu ngoba okunye ukudla kuvele kungasathengeki.
Kulusizi ukuqeda isikhathi eside silinde ukuthenga impuphu njalo nxa uyithenga emkambo omnyama iyadula kakhulu. Khathesi sivukele ukuyalinda khonapha asazi kumbe izabuya namhla impuphu.
Inhlanganiso ye-GMAS iveze ukuba izimisele ukuthi ilisane lendlala esimemetheka elizweni kubangelwa yokuswelakala kwempuphu bencedisana lohulumende ukuthi bathenge umumbu ngaphandle kwelizwe. Lokhu kwenze labathengisa impuphu babe nethemba lokuthi labo sokuzaba ngcono ukuthi bayithole benelise ukuyithengisa ezitolo zabo njengoba ibingasatholakali ngaphandle komkambo omnyama. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhaya nje ngokudla mayi babo abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyakubanika ibambile umoya wabo indlala inkulu sibili siyakubona nje emathawini inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Idale leSenethi weleMelika seliqalile ukuthonisa icala elitheswa uMongameli Donald Trump ngesikhathi kungakhanyi kwahle ukuthi kuzabizwa abafakazi kumbe hatshi abafunwa libandla lamaDemocrats elithi kuningi okufihlwa nguMongameli Trump obikwa evimba abanye bakhe ukuthi bethule ubufakazi obungenza ukuba asuswe esikhundleni. Umnumzana Mitch McConnell, umkhokheli wedale leSenethi webandla lamaRepublicans, uthi kumele abachuchisi abebandla lamaDemocrats banikwe ilanga lonke lokuchaya icala abalethesa uTrump njalo labamele uMongameli bamvikele okwesikhathi esifanayo. Abebandla lamaDemocrats bafuna kubizwe ubufakazi. Abafakazi abanjengomnumzana John Bolton owayebona ngezomvikela kuhulumende. Lo mnumzana Milk Malfani umqondisi wenhlelo ehofisini kaTrump abathi balwazi mhlophe udaba lolu ngoba bazama ukumvimba ukuthi amise uncedo lwezikhali okwakumele zinike ilizwe le-Ukraine. UMongameli Trump kubikwa ukuthi wayefuna ukuthi uMongameli Zelensky wale-Ukraine avule icala lokuthi uHunter Biden, indodana kamnumzana Joe Biden, wadala inkohlakalo kwele-Ukraine ngesikhathi esebenzela inkampani yokuphehla umlilo kagesi kulelo lizwe. Abakubandla lamaDemocrats bathi uMongameli Trump wenza lokhu efuna ukungcolisa igama likamnumzana Biden okukhanya engani uzancintisa laye kukhetho oluzayo. UMongameli Trump uyakuphikisa lokhu esithi abakubandla lamaDemocrats lokhu bezondele ukuthi wanqoba kukhetho ngomnyaka ka-2016. Abanye abake bathoniswa edale leSenate bekhokhela ilizwe leMelika bagoqela umnumzana Richard Nixon lomnumzana Bill Clinton. Ukuze sihlaziye lolu daba, Ukhipha isidwe studio 7 uxoxa lomnumzana Dan Moyo ingcwethi kwezombusazwe ezimele.
Baya step ne-step ne-step according to indlela amanye ama-impeachment trial ayenzakala ngakhona in the past sengathi eka Bill Clinton mosi ngoba yiyo engathi yenzeke noma kusokule minyaka engu-20 engamashumi amabili yenzakala kodwa bafuna ukusebenzisa ama-rules asetshenziswa kwi-impeachment ka-Bill Clinton kodwa okhona ukungazwisisani especially ma sekuya endaweni zama abafakazi la ngoba ungathi ama-Republican afuna nje ukuthi into yakhona yenziwe fast vele ba-acquite u-Trump kodwa ama-Democrats athi hayi imani kancane kumele sibize abafakazi la ngoba kulento eziningi ezingakaphumeli egcekeni ezaziwa yilabo abantu okumele ukuthi ba-interrogate under oath ukuthi bazini ngalokho okwenziwa ngu-Trump.
Singathi-ke ubona zani abafakazi bayabizwa kumbe hathi?
I think eventually bazobizwa ngoba i-Senate izogcina ivota ukudecida khona lokhu ukuthi babize yini abafakazi and already kulama-Republican ambalwa asebonakale engathi ila ama-Republican esithi bakuma-states la abangekho safe khona ama-moderate states okulabantu abaningi aba both sides thina bangama-independent sort of so babona ukuthi if bangavota ukuthi kungabi labafakazi bazohlupheka mabe bekhankasa kuma election lazayo khona ngo-2020 kuma states abo. So I think bahambile bebuyele kubreak le bebethethile bebuyele kuma constituents abo babuza abantu babo ukuthi yini ababona kumele bayenze. I think abaningi bakhona bazwakala besithi hayi abafakazi bafunakala. I think benzeka ukuziprotecta bona kuma area.
Lo ngumnumzana Dan Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa loKeith Dube weStudio 7 ekhonapha eWashington DC. Umkhokheli webandla eliphikisayo elemovement for democratic change umnumzana Nathan Chamisa uthi njengebandla bafuna kuqhutshwe ingxoxo uqobo zokulungisisa isimo kwezombusazwe elizweni ezikhokhelwa ngumlamla Nkunzi othembekileyo. Ngasikhathi sinye umnumzana Chamisa ubeka umongameli Emerson wethesa umongameli Emerson nanga kwamlandi wakudonsela muva engafuni ukuxoxisana laye lanxa yena eseyenze imizamo embalwa ukuthi bakhulumisane ngokweqiniso. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Wamukelwe ngenjabulo enkulu uChamisa ekufikeni kwakhe eStandard Hall emzini weMbare eHarare lapho obekulomkhosi wokwethulwa kohlelo lwebandla lakhe oluzalandelwa lonyaka State of the Agenda of the Nation Address. Lomkhosi okumele wenziwe ngeviki ephelileyo udluliselwe phambili ngemva kokuba amapholisa ethe asaphatheke ngendaba zokuvulwa kwesikolo. UChamisa utshele abaze kulo mkhosi ukuba yena uyafisa ukuphatheka ungxoxo zokudinga indlela zokuqeda inhlupho uZulu abhekane lazo kodwa inkinga yokuthi ubongameli Emerson Mnangagwa nguye ongafuniyo.
Ukwatiende ndawai mimi kada kundiende kunotamba kuinda muherisa dzamutekwe.
Mina ngiyehlala lapho engazi mhlophe ukuthi kule ngozi. Ngisazi ukuthi kule ngozi ngayelakho kungiginya. Angithi ndiza ngibuze ukuthi vele bengidingani sizibene silengweni. Sizivaya esilengweni akasingeni. Kungakho sathi thina yenzanini lokho elikwenzayo. Ngase lithela welelana kulapho esingakhulumisana khona. Eyabe ephume kuleso siziba esilengweni lami sihlangane. Mina ngimile ingweni ayiphuma emanzini ukwenzela ukuthi ingaze yangiginya.
Kodwa uyemba phansi ngenduku ethi akayi kuphatheka kungxoxo eziqhutshwa ngaphansi komanyano wenkokheli ezaphatheka ukhetho lokudinga umongameli owe-Political Actors Dialogue Pollard. Imizamo eyenziwe ngowaye ngumongameli wakwele South Africa uMnumzana Thabo Mbeki uthi lokhu ingayindawo njengoba elokhu engakaphenduki njengokuthembisa kwakhe enyakenye aze abuye eZimbabwe uzadinga indlela zokubahlalisa phansi bendawonye. Unobhala ohlangothi lwabasakhulayo ku-MDC u-Ostalos Gift Siziba uthi bayakusekela ukwala kukaChamisa ukuphatheka kungxoxo ze-Pollard.
Ya, sitalo ku asifi. Ngoba thina ku reload silendlela ezahamba ngayo. Eh, ezahambisa Zimbabwe phambili. Thina njenge movement for democratic change, siyakhamba ukukhulumisana okumidiyetwa international community.
Emazini akhe uChamisa ukhuthaze uZulu ukuba athathe amanyathelo okuzikhulula ebugqilini abhekane labo esebenza indlela ezinje ngokutshengisela ngokuthula kuthi kusiyafika uNkwenkwezi lonyaka sesilungisekile isimo elizweni okungumcabango osekelwa nguSiziba.
Kusiyasikumele thina njengabatha sesiphiwe i-direction ngumkhokheli singakadluli iviki ebuyayo siyabe sesitshengisa ukubana amazwi kaPresident uMongameli wethu azwile njalo siyaphambili ngohlelo lwethu lokutshengisela lo hlelo lokuthatha ilizwe kubantwini abatshontsha ilizwe ngokhetho luka-2018.
UNkosikazi Ntombi Zodwa Hadebe isakhamuzi seHarare upha umbono wakhe ngenhlupho ezibhekane loZulu.
Sidlangavili singadli iporiji ekuseni sesimelele ukuthi sidle ngama-1 sesinatithile ntambama siyadla futhi isitshwala sitsheba ngombhido inyama sisathenga sakwanisa ukuthenga inyama yaduna.
Isikhulumeli somkhokheli we-MTC uDr Nkululeko Sibanda usole kakhulu ukwenza amapholisa ewabeka umlando wokubangela ukwesaba kuZulu obelesifiso sokuzaphatheka emkhosini wanamhla okwenze le nani lababuyileyo lehla kancane.
Njengoba uPresident Chamisa ke watsho phambilini ukuthi ukhanya ngani lokhu esesilakho sokukubi ukwedlula lokhu okwakusenziwa nangabahuquluzi uhulumende kaSmith weRhodesia ngendaba yokuthi nasemgwaqweni ngibone la izolo enjike kade kukhulunywa ngakho bekuthiwa khona bekulamapholisa ngemva kwamapholisa kwaba namasosha ilizwe kukhanya ngani selibuswa ngesisosha asangathi kubone lokhu ekubuseni kukamgabe wonke asangathi kubone njalo kusenzakala kangako ekubuseni kwabahuquluzi benotho.
Inkulumo kaChamisa iza ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa laye esemba phansi ethi yinye kuphela indlela yokukhulumisana kudingwa indlela zokuqeda inhlupho ezibhekane lelizwe ayiqalayo yena phansi kohlelo lwePollard. UZulu obesemkhosini wanamhla ubehlabela ingoma ezigcwele usizi ngesimo ilizwe elibhekane laso kwezomnotho nakwezombusazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Yebo, thakazo muhle Zimbabwe muhle. Ukhulumayo nguMike Hobe. Ngolwesibili kunjenje asidibaneni kuhlelo labatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sihlaziya okwenzakala ezikolo okulezifundi ezileviki singafundi ngenxa yokuthi ababalisi bakhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Lokhu kubisela muva na impilo yabatsha. Nxa lifuna ukungena kuhlelo sithumelele umlayezo lo kuWhatsApp kunombolezi ithi +1 202 465 0318. Lakho njalo kusixhuma kuFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Mthokozo muhle Zimbabwe muhle. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hobe ngo-8 p.m.
Sengakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State uthi ilizwe lakhe kwele Melika uMnumzana Mike Pompeo uthi ilizwe lakhe selizasungula inhlelo ezithile zokuphathisa umkhokheli webandla eliphilisayo kwele Venezuela owazinika isikhundla sokukhokhela lelo lizwe uJuan Guaido esithi wanqoba kukhetho lwanyakenye. Inkampani yendizamtshina yakwele South Africa iSouth African Airways yethule umbiko izolo isithi lanxa ibhekane lobunzima indizamtshina zayo zonke lokhu ziphapha zisiya emazweni wonke evele zisiya khona lapho inkulumo zokuzama ukuthola uncedo kuhulumende ziqhubekela phambili.
Umthethwandaba omgqoka owe-Supreme usuphe isinqumo sokuba nxa ubulesikwelede kungakafiki umhla ka 22 Mbimbitho omnyaka odluleyo uyenelisa ukusibhadala ngokulingeneyo mathupha kumbe 1:1 ngesilungu ngemali yalezinsuku e-RTGS dollar. Lesi sinqumo sahlulelwe inkampani yezambezi Gas Zimbabwe ehanjiswa inkampani ye-VNR Baba emthethwandaba ifuna isikweletu sayo esedlula i-$3 million. I-VNR Baba yabhadalwa isikweletu lesi ngemali yama-RTGS okwabangela ukuthi iye emthethwandaba ngoba isithi icilibezelwe. Lesi sinqumo sitsho ukuthi wonke umuntu olesikweletu esathathwa ngemali engamadola emelika usezaphiwa isingamadola awe RTGS. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu olilunga njalo le-MDC uthi kubuhlungu nxa wakweleta umuntu imali yohlobo lwe-US dollar usuyibhadalwa isingama RTGS.
Athi bengakwenza medi ukuthi bathi bona nxa ithiwe RTGS kodwa ayibe equivalent ngerate evele ikhona ukuthi uyenelisa kuyathenga i-US dollar. Soko-ke butsotsi-ke buswela-ke osebenziwe nguhulumende-ke tshontshela abantwana bezimbabwe izimali zabo akwaziyo ukuthi abakweleta ngazo ngoba singananzelela uhulumende ulezikweleti eziningi ezinye zama-local authorities ezinye zama-companies uyabe sekwazi-ke ukuthi sizabhadala-ke nge-TDS imali angathengi lutho. Isinqumo-ke esibuhlungu kakhulu lesi ebantwini-ke abasethole izimali zabo zingama-USD 3 bonds.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela isigaba seBinga North edalele ephalamende kesizwe amazwi akhe.
Into ekhona ngeyokuthi-ke wena nxa usiyayiphiwa leyo mali yebo ye umthetho ukahle nxa usithola ngaleso sikhathi imali kwakuyi-1:1 kodwa-ke leyo mali kathesi ungayithatha nge-1:1 kutho ukuthi khona wena owawuboleke umuntu nguwe oyazilahlekile in terms of i-value yakho. So-ke also kusitho ukuthi khona nxa ngamboleka imali ebhenki ngeminyaka yena leyana yabo-2018 kusesa kuseya phansi idola lise-1:1 sokusitho ukuthi khona mina nxa ngiyibisela namhlanje nxa ngamboleke 20,000 US dollars kusho ukuthi namhlanje ngiyibisele i-20,000 bond nge-RTGS i-value yakhona ungayikhangela yona leyo kutho ukuthi imali yakho wena owawubolekise umuntu iyabisiwe nge-value yedlula 25% iyabisiwile by over 25% kutho ukuthi vele yabo ungasena lutho yabo ungasozurecover i-capital yakho wawuyifake ngaleso sikhathi kulowomuntu. So-ke kutho ukuthi kulabo ababolekayo hhayi yinto enhle kodwa kulabo ababolekisayo ngibona ngani yinto embi. Nxa kuyukuthi amabhizinisi amaningi ezimbabwe ayebolekile sokulula-ke ukubisela leso sikweledi okufana nokuthi nxa kuyukuthi khathesi umuntu mhlawumbe wathenge i-stand ekhansilini ikhansili yamchaja ngama-US dollars ngaleso sikhathi kuyakuba lula-ke ukuthi umuntu khathesi leso stand esikliye ebhadala imali zakhe kumbe ngama-services kumbe kuyini ekhansilini kuyakuba lula. Kodwa ekhansilini yona ngokwayo eyanika leyo service akusoze kube lula mbona ngani kuyakuba lokuthi.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi isinqumo lesi sizavimba abafuna ukuzosungula amabhizimusi elizweni.
Ya, iqiniso yokuthi nxa sikhangela umthetho welizwe jikelele isikhathi i-natural justice engibona ngathi nakungcono kuyinto enhle ukuthi nxa umuntu elesikweleti engathatha isikweleti semali yangaphandle kumbe ngamarandi kumbe ngama-US dollars ufanele ayibisela ngemali yakhona ngoba yiyona imali eyasetshenziswa ngumuntu wakhona umuntu wakunikeza imali yakhona. Isinqumo lesi siphambanisekile kuyo sinqumo esiqondane lelizwe eliphumeleleyo so akumanga kuhle amboni ngathi isinqumo sakhona silungile.
Isinqumo lesi esethulwe lamhlanje sethulwe ngumahluli uJustice Luke Malaba ehlezi labehluli uSusan Mavingira lo Nicholas Mathonsi. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Kulandela izulu lesikhukhula elidale umonakalo omkhulu eWange ngomgqibelo, iningi seliqalisile ukuthola usizo lokudla lezembatho oluvela enhlanganisweni ezizimeleyo lanxa lubikwa lungeneli. Imuli ezifika amathumi amathathu lasishiyagalolunye i-39 zihlaliswe eguest house yenkampani yewangekholeyari kanye lelokitshini lesindirela. Iningi lalezi muli zivela kuward 9 elwendulo, njalo sixoxa lokansila Fani Chirwa walindawo ukuze sizwe okuningi okwenzakalayo.
Yena ongumnikazi kakhulu wekampani uColliery sambona nje laye wafika nje zama ukubancedisa wabasusa ezindlini zonalezo wayabahlalisa endlini yezethekele ekuthiwa yi-guest house ewange. Ngithanda ukucabanga ukuthi kumele kube nokugijimagijima ngoba lobu lithembisa ukuthi lingabe libuya ngabe libuya okukhulu nokuningi ukudlula indlela ebiyena ngalo izulu. Ababonana ngezumumo wezulu bebeshilo phela ukuthi liza kubuya liliningi, so amayeza lokhu ehlezi ezisikhangela ukuthi lingabuya izulu leli.
Kodwa lake labona okunye nje okuvaliweyo ngenxa
yes. Enkomponi elwendulu kopamuzi laphana kulesitolo esiede sigcwele amanzi phakathi, yena isitolo esikhulu esijwayeleke umuntu onke wange u-TM uvalile izulu lingene kakhulu phakathi bebevalelizolo.
Kahle kahle kuyini okwenzakeleyo?
Izulu linile line kakhulu kwesikhathi singaba ngamahola amathathu kwamangalisa abantu langena ezindlini lawona impahla zabantu ezindlini phakathi liyone kakhulu inumber one ezindlini zeColliery laphinde lawona empumalanga lasesendrela ewangebhele kule amanye amarodi lawo nje asuka aqhuphunwa nje lizulu. Kusukela amangalisa abantu abaningi kakhulu.
Akudilizanga izindlu emakhaya kumbe kwabulala izifuyo?
Emakhaya akuzange kube lolazo kakhulu, but libe linengi ukuthi lingenele nje ngaphandle kwala abantu abayabeyakhe izugwana zenkukhu eziyabe ziphansi njengoba suke bahlangana lontu bolinika lo.
Uxolo asenelisanga ukulinika ingxoxo yethu lo Councillor Fani Chirwa. Ukhansila kaward 9 elwendulo ewange lapho abaningi okuyiba bathinteke kuzulu lesikhukhula abathinteke khona njalo abahlezi eguest house yewange Colliery. Kodwa lo bekhuluma ke ngomnumzana Shadrack Goliath Kativu owewange la esixoxelaye ngumsakazo wethu ekuseni. Sizalithulela ke lolo daba kuhlelo olulandelayo ekuseni.
Zani kune and for the past 2 days izulu lakhona laliwa lichaye mbijana. Kodwa abantu lonke bekhona e-guest house laphana abahambise khona ukuthi beyahlala because asikabi certain ukuthi lingachaya futhi lizaflada okungakanani.
Bathola ukudla okweneleyo le mpahla balethile yini abantu?
Abantu sebeqalisile ukuletha kulama organization ama churches labantu nje around ababaphathele ukudla impupu o cooking oil isitebo. So kungani kungcono the situation is in terms of ukudla. Indawo encane i-guest house encane, so ngabantu ade bephiwa one room ukwenza ukuthi behlale nje for okuyisikhathi khonoko okuncane.
Imuli yonke ifakwe endlini leyodwa?
Ehhe, ngama 3 rooms but I just still one room.
Abantwana besikolo bayenelisa ukuhamba yini?
Abantwana besikolo bayenelisa ukuhamba kodwa indaba yamabhuku ilokhu isafuna uncedo. Amabhuku akakwani kuba amabhuku aba anethwa lizulu. Ama-exercise books ikakhulu yiwo abahlala lawo endlini. Bakhona abalahlekelwe ngama-certificates, ama-birth certificates, ama-certificates omsebenzi bakhona. Abalahlekelwe ngama-certificates lawa njengawo-birth certificates.
Lo Councillor Fanny Chirwa ka Ward 9 eLwendulu sixoxelaye esewange olivalelisayo ngusithandekile mhla.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.